ngicela kuwe phela ngisho amaseda wavuki bekhanda vele kuthi mangizuli bona vele kuthi mangidui wemhlaba kade mina ngenzeni kuwe ngisho empilweni mina mangibheka ngiphumelele kodwa hlezi ngicela kuwe phela ngisho amaseda wavuki bekhanda vele kuthi mangizuli bona vele kuthi mangidui wemhlaba
Mangzule, mina vele kuthi mangzule.